ndaba ku VOA Ndebele.
Studio 7, olesithathu ekuseni mhla ka 23 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla eziningi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yephetulo ledizili izolo.
Siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisa ukuthengisa inkukhu, ngenelisa ukuthenga impuphu, ngenelisa ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo, kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyona.
Amabandla ezombusazo aphatheke kunkulumo zokukhulumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe.
Besilama blueprint, besilama vision yethu, besilakho konke ama-policies esasiwalolonga lathi sithi singaphiwa ithuba lokubuza sizakuthi ku-health sizakuthi. Sethi thina ama-ideas konke lawo asifuni alahleke achitheke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla ezitolo isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwembadalo yephetulo ledizili izolo. Inhlanganiso le ithi ukudula kwempahla lokho kuzadala ubuyanga obumangalisayo ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Abemichova emadolobheni yagoqela eleHarare bahle bakhweza imbadalo emini izolo isuka kumadola amabili kumbe amathathu lengxenye isiya ngendawo isiya kumadola amahlanu uhambo ngalunye, okubangele ukuthi abantu abaningi beminyane emabhasini kahulumende awezubukho ngoba egadwa nge-50 cents kuphela ukuya emalokitshini aseduze ledolobho. Amabhasi lawa abegcwele ngendlela eyingozi, abanye begade phezulu. Abanye bebeminyezelana bengena emabhasini ngamafasitela. Abemchova kobulawayo bona babikwa belakho kungasebenzi lamuhla ngoba besithi akulanzuzo asebeyithola njengoba intengo yamafutha ikhuphukile. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso yabathengi sihlanganyela labo bonke abantu baseZimbabwe ukusola kakhulu indlela uhulumende aphethe ngakhona ezomnotho, ukuthi njalo nje nguye ongumqali wesiziba ekukhwezeni izinto. Sikubonile ngoJanuwari ekhweza intengo yamafutha ezimota kwakhwela izinto eziningi, abantu bangena phakathi kosizi lobuyanga obesabekayo. Namhlanje naseqalisile futhi sekhwezile nanku i-fuel sisiya esilinganisweni esingaba yi-$5, okuya kusho ukuthi izinto zilandelane zonke zikhwele ngoba kayikho into engabuyi ngamafutha ezimota. Ngakho ke zizakhwela izinto ngendlela esingakaze sayibona emalangeni la adlulileyo kumbe eminyakeni le edlulileyo, okuzabanga ukuthi kube le ngozi yokuthi abantu basukume bangene emgwaqweni kumbe bakhala imisebenzi ngandlela thile. Into ezakwenza ukuthi kungabi lokuthula elizweni ngokuba abantu asoze bakubekezelele ukuhlala phakathi kosizi oludalwa ngabomu nguhulumende akade engaluvimbele, akade engenza ukuthi lungabi khona. Ngakho ke siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisa ukuthengisa inkukhu, ngenelisa ukuthenga impuphu, ngenelisa ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo, kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyo nto. Sithi thina uhulumende kakulungise lokho ngokuba nguye oqalileyo, angafaki abantu phakathi kosizi, kakabakhiphe phakathi kosizi. Uhulumende udingakala ukuze abantu baphume osizini, hayi bahlale phakathi kosizi.
ingalungisiswa njani yonke linyakanyaka Ncube?
Indlela yokulungisa lolu sizi ibanzi icacile nje iyabonakala. Kudingakala ukuthi uhulumeni ayivume yona leyo ndlela, ayilandele leyo ndlela. Iqala lapha, iqala ngokuchitha ibhondi. Ulilahle ibhondi lingabi khona futhi phakathi kwabantu beZimbabwe. Usebenzise idola leMelika kumbe usebenzise irandi laseSouth Africa. Lezo mali zombili zizakwenza ukuthi intengo yezinto ingakhweli njalo nje, ingakhweli usuku ngosuku, iviki ngeviki, inyanga ngenyanga, umnyaka ngonyaka. Kuza kwenza ukuthi kube lokuthula ngale industry, abantu bakwazi ukuthi bathenge into isentengweni ethize ngesikhathi eside, kukwazi ukuthi kutholakala amafutha ezimota okwesikhathi eside lawo engakhwelanga, kukwazi ukuthi izinto zitholakale esikhathi eside zingakhwelanga. Okwesibili uhulumeni into ayidingayo yikuthi akhulume ngazwilinye, kungabi khona ukuzigwenxa phakathi kwakhe, athi angathembisa enze, athi angathembisa akhumbule ukuthi uthembisa abantu beZimbabwe abayiba abavotayo enze njengalo oku ethembisile. Kanti okunye okudingakalayo yikuthi silethe ukuthula phakathi kwesizwe sakithi kwezepolitiki, ngokuthi kulungiswe zwene zepolitiki ezenza ukuthi ezomnotho zingaqondi. Ngakho ke ngithi kumele kulungiswe zepolitiki, kumele kuchithwe ibhondi lilahlwe lingabuyi libe khona, kube sekufakwa irandi kumbe amadola aseMelika, kubuye njalo kube sekusiba ukuthi uhulumende akhulume ngazwilini. Nga zingazange zaba khona zwena lezo zinto, akula lokho okuzalunga, akula lapho esiya khona, kuzadilika kuphele, abantu bazi bafike lapho abathi bona hayi ongasikufa yini.
Lo mnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa icingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Amabandla ezombusazwe aphatheke kunkulumo zokukhumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqhakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe, ukulondoloza ukuthula lokunye. Ezinye iziphathamandla zamabandla ehlukeneyo lezi zimeleyo eziphatheka kulezi nkulumo zibalisa umnumzana Brian Mteki, unkosazana Thokozani Khophe we-MDCT, umnumzana Love Mawumaduku we-National Constitutional Assembly kanye lonkosikazi Lucia Matiwenga we-People's Rainbow Coalition, wakhokhela ibandla le-People's Democratic Party labanye. Unkosikazi Matiwenga uthi njengoba abantu laba bancintisa kukhetho lokudinga umongameli, belingwalo zama-manifesto abazazicubungula ukuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovule inkulumo lezi ngokusemthethweni ngolwesihlanu ugcizelele kulowo mbuthano ukuthi uyalalela amacebo avela kwabanye awokuthuthukisa umnotho. Ibandla le-MDC lithi inkulumo lezi azisoze zifeze injongo yazo ngoba okuqakathekileyo ukuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kulokukhuluma lamabandla amancinyane ngoba yilo ele-MDC elathola usekelo oluningi kukhetho. Unkosikazi Matiwenga usichasisela ukuthi inkulumo lezi zingalungisa njani umnotho welizwe.
Sibona ukuthi lapha kumele sikhulumisane ukwenzela ukuthi izinto zibe ngcono kwelakithi. So that's where we are starting from. Siqalisela khonapho ekuboneni lokuvuma ukuthi izinto azimanga kuhle. Kumele sikhulume, sitshengisele ukuthi singabantu abakhulumayo. Mina kumbiko engiwufakileyo emhlanganeni lo, ngifake i-example yefamily ukuthi izinto eziningi ziba lakho ukuphambaniseka nxa imuli ingasakhulumisani. Ungabona ubaba esesithi angafike evele emsebenzini akhulume through umntwana esithi, wena boy tshela umama wakho ukuthi isithi amayiklinwanga. Laye umama athi, wena boy tshela uyihlo ukuthi asilaso isinkwa lapho. The next thing lizabona ukuthi abantu laba bayagamulana kumbe bagwazane ngezingxabo. So kulokuhlukuluzana okumangalisayo kuqalisele ekuthini abantu babakhulumisayo.
Ngezinye indlela ubona inkulumo lezi kuyizo ezizanika umongameli amacebo kumbe ilizwe amacebo okuthi lithuthukise njani umnotho welizwe.
Uyabona ukuthi abantu abasentweni leyi eyokukhuluma ngabantu abaparticipate kuma-presidential election last year. Abantu laba bebezilungisile, besilama-blueprint,
besi la ma vision yethu, besi la koko ama policies esaso alolonga lati, sithi singaphuwa ithuba lokubusa siza kuthi ku health siza kuthi. So sithi thina ama ideas wonke lawo asifuni alahleke acitheke ebehamba yonke indawo. Kamu etafuleni sibone icebo elingaba lingono elingasithuthukisa lisihambise phambili.
Kuyikuthi wonke amabandla ancintisa kukhetho njengoba usitsho ngabe lawo ayaphatheka kulomhlangano ubungasoze yini ufeze injongo yawo kakhulu sesikhuluma la ngale leyane le MDC elikhokhelwa umnumzana
ne-essential. Indaba le is voluntary. So akula muntu ozabanjwa kanyavu ukuthi angene kumbe ukuthi angakhulumi. Siza kuchiya konke kukhululekile ngoba kukhululiwe ngeconstitution elizwe leli.
Ihlelwe njani eminye imihlangano elandelayo?
Lokhu esekade sikwenza from mhlaka 6 February lonyaka bekulungiselela. So kuzaba lamakomithi akhuluma ngezomnotho, abanye bakhuluma ngezeviolence, abanye bakhuluma ngezewomen and youth, abanye bakhuluma ngezecorruption. Kuboniswana imbono nemicijo yokuthi singakusebenza njani uku-advise i-alignment yemithetho. Konke lokho sizabe siwufaka etafuleni, i-devolution and njalo i-dialogue le izahanjiswa kuma-provinces, kuma-districts nakuma-wards ukuthi kube lokukhulumisana in the community lapho kuhlala khona abantu. Uqalele khonapho ukuthi noma abantu bezahamba ezisontweni zabo baya bengabantu abazwisisayo ukuthi hayi lo ungena eyakhe isonto mina lami ngingene yami kodwa siyizizalwane zalapha kwelakithi. Lo ungena eyakhe ipolitical party lami ngingene yami kodwa at the end of the day singabantu banye singaze saba lo udlwangudlwabo lokuhlukuluzana ngenxa yokuthi lo uthanda lokhu engingakuthandiyo mina. It's a peace-building mechanism.
Abeli, hambe njenge PDP kumbi Rainbow Coalition.
We are participating in this dialogue under the People's Rainbow Coalition, elama political parties angu-4. Forum yama principals, where the leaders meet. Kule forum yokuthi ngaso kwenza i-secretariat work okubhalwayo, siya sekonda ama-SG, nga kusiba le thematic committee, nga kungathiwa i-committee ifuna abantu 2-2-2-2 sihambisa wona ama-2-2-2. So kuya ngokuthi i-committee iyabe ifuneka ukuthi yenze umsebenzi bani njalo ifuneka ukuthi ibe labantu abangani.
Lo ngonkosikazi Lucia Mativenga okhokhela ibandla le-PDP elikumanyano we-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi inkampani yamabhasi e-Zupco izolo isungule uhlelo lokuthi abantu bebhadale besebenzisa ikhadi kule mali ukwenzela ukuthi kungabi lengxaki zokusebenzisa imali. Isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Matangwa uthi i-Zupco kuphela engagcwalisa amakhadi la ngenye imali ingaphela. Njalo kuthi isukela ku-$5 isiya phezulu. Uthi ngokuya kwesikhathi kuzavulwa indawo zama-kiosk lapho abantu abangayigcwalisa khona amakhadi abo ngemali kulokuthi baye e-Zupco. E-Harare indawo lezi ziza kuba ku-Simon Muzenda Bus Terminus okwakungu-4th Street, e-Market Square, ku-Ruzende Street, e-Charge Office, e-Copacabana, lendaweni lapho okuhlala khona abantu. Abanye babikwa belithabele inyathelo likahulumende lokuthela lokuletha amabhasi la wona alembadalo ephansi uma iqathaniswa lemchova. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye wabasungula isibhedlela se-Garland House le-Medical Center koBulawayo, uDokotela Gary Ferguson kasekho. Ubesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89. Uchiye umsebenzi ngomnyaka odluleyo njalo ubikwa sithi umoyi umnumzana Joshua Nkomo nguye owamenza engabuyeli eScotland. Abelunga abaningi sebebuyela ilizwe selithole uzibuse. Iphephandaba le-The Chronicle lithi njalo umnumzana Robson Mulombe Oye ngumuntu onsundu wakuqala elizweni ukuphatheka kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-1964 eTokyo eJapan, lapho agijima khona emele iSouthern Rhodesia uphila okokudubeka. Umnumzana Molombe oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani 74 njalo engowebhinga uthi uthiya inhlanzi ngokungekho emthethweni ukuze aziphilise lemuli yakhe njalo ubalekela amapholisa sikhathi sonke. Uthi ufisa ukuthi ngabe uleskepe kanye lencwadi emvumela ukuthi asebenze ngokusemthethweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani basakazi be-Studio 7 esilithanda kakhulu. Mina ngicela unqobo okhulumayo, ngicela udlulise wami umbono. Kanti uhulumende umnumzana Emerson Mnangagwa ongu-president, angithi wathi khona sokunenkululeko eZimbabwe manje ukuthi umuntu uyakhuluma noma yini esenhliziyweni yakhe. Kanti manje induna bese ihlaliselwa ukuthi kwenzenjani ngoba abantu bakhululekile. Yikho phela okwenza ukuthi abantu bebone ukuthi khona ama-sanctions alungile ukuthi abe khona ngoba akubonisi phela ukuthi inkululeko yakhona ikuphi. Abantu basahlaselwa namanje noma sokwaphuma umgabe esikhundleni. Kushuthi akula democracy musi, kushuthi iZANU-PF lokhu isabusa ngokufanayo nakudala. So akuna ma-human rights, akuhlonishwa ama-human rights, akuhlonishwa lutho. Yonke into yenziwa ngentando yomunye umuntu. Abantu bakhumele bakhulume ngokukhululekileyo uma bebona isimo esiselizweni. Ngiyabonga kakhulu.
Yeyayi ezwa hayi lokhu esilalele nje imuzi zasekhaya konke okwenzakala entabeni ethiwa yini le intaba zinduna. Hawu zisa ubuhlungu ngani ngoba vele umbuso lo okababa uMnangagwa lowo ngani uzodinga usikhathazile kakhulu. Namhlanje uma uthi uyalalela abantu bathayo harara abathengisayo phosenzeni. Ngabe kuya ngami ngabe ngithi amaZimbabwe bonke esingalandela uMnangagwa siyabaluleka eZimbabwe, sishiya abantu bezanu-PF bezibambela umbuso wabo because basithwalise nzima kakhulu. Nxa umuntu uyathayela ukuthi uyathengisa kudutshulwa ama-tear gas kusenziwani kusenziwani kodwa umbuso lowo unzima kakhulu umbuso weZimbabwe. Kanti sebechitha isikhathi sabo besenza izinto ezingaphathelananga le-economy kanti kuqala sisizwa thina kwakuthiwa Zimbabwe is open for business. Angaphi i-business ekuthiwa Zimbabwe is open for business. So kungani kuthiwa Zimbabwe is open for ukuhlupha abantu. Nabo usindo odosana.
Ibe salibonani bantu be-Studio 7 andibingelela lonke. Ngizama lami ukuthi ngixazulule lapha lesimanga seZimbabwe le ekhulunywa ngakhona ngoba kukhunywa ngokuchamisa ukuthi isikhundla lesi osiphetheyo wasinika kungekho emthethweni. So isimanga ukuthi uMnangagwa yena uphatha kanjani ngoba la umbuso okuyiwo la kwabikwa amasotsha anikwanga ngabantu. So into lami ngizama ukuthi lami ngiyikhulume ukuthi ade kwenzakala njani nale into ukuthi awubani urongo bethiwa uMnangagwa nje beZimbabwe isifa kangaka kuyoba ziphetheyo abantu bezana. Ngiyabonga.
Abayeke lokuba lokhu benokho besithi bona iZANU ehlulekile, iZANU ithini ngabalungisa into zabo ikuthi bewine next time MDC.
Nokuzaba kundweni kuhle sinduna ndiwena ekhona ugawulelo osaginywa iZANU. Abantu beZANU laba abantu besitoneni balokhetho babandezela amaNdebele. So sizabazame sikudala besindebele bevusa amakhanda bangaphingi ngabogawule labo. Ogawule laba badoza okwabo bafunza ngenyona bakhangela izihlobo labo sibadlanga kwabo singena sihlophinye odokotela Ncube.
Hello basakazi abahleli njani, ngikhuluma Loskhali e-Bed Bridge la. Hey sesithile ngamasuwa, i-council is failing to attend these sewers is all over, gcwele indawo yonke. Hayi sizabulawa yikhorela. I-Bed Bridge Town Council vele yazehlulekela, angazi ukuthi bayenza njani. Oramakapula lo injiniya wakhe lo usiphuma amasu agcwele indawo yonke rankini location hayi badoda noma bafuna ukwenzana laba basena lisincedise sibini ngoba hey sizabulawa ikorela
salibonani balandeli be studio 7 ngiyabonga ithuba leli ngilombuzo kuthi kanti ubaba gawule lo wadliswani ZANU-PF pho nangu uhlamukela abantu bakibo abantu besindebeleni shuwa angizake ngubona okunje so ngibe sengisithi laba abantu beZANU-PF ababona ukuthi sebehlulekile sesihluphekile abange benike umfana lo uchamisa la ethathi ngabantu abanjani since from 1980 belokhe beropa abadala bethu sebefuna ukuropa lathi futhi hayi kabake besixolele bakithi badliwe baphume kusale kusumuntu ozakwanisa ukuqhubekisela phambili ilizwe kathesi izinto ziyashota amaprize akhwele ezitolo siphila nzima ezimbabwe hawu ngiyabonga ba
lawo ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 464-0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465-0318 sibonge njalo labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele khumlani ukuthi sithe lingasixhasa kuleli khasi silo Boaz Jaguru othi sikhona mama silo Pamela Khumalo othi livuke njani sisi wethu silondaba Victor Mageza Africa othi mthokazisa our time to be united as one. USteven Kumbutsu Malaba uthi kodwa vele izanu ayikaze ifune ukuzwa ngabanye abantu amaqembu amancane azowabeka umqondo omuhle kodwa yena izowuchitha ngoba into leyi kube bayenza kudala kube befuna ukubambisa but abakwazi hayi ayisaqhubekike kuhle imeseji leyi hayi uthi abakwazi ukubambisana labanye ngumbono ke lowo kaSteven Kumbutsi Malaba hayi kule minye njalo imbiko engani iginywe lucingo lwami ngithemba izavela futhi ebuye kuqala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hayi ke lolu daba lwamanye amazwi ngamafitshane ke sesizalethulela wona ngesinye isikhathi kodwa kwenzenzakala eMelika amalunga edalele Congress lele Senate aveze imbono etshiyeneyo ngokwethuselwa ngele Iran igqatsha lwezomvikela solukhulume lawo ngalolu daba izolo uSenator Lindsey Graham weSouth Carolina utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lezinye iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo ukuthi bachasiselwe ngokuthi ingozi engavela kwele Iran ayifani le eminyaka edluleyo ngoba le ingenzeka. Kodwa ibandla lama-Republicans likutshaya indiva lokho lathi akulabofakazi bokuthi kukhona ukuza kwenzakala ngoba elemelika lihlezi likhuluma okufanayo ngele Iran. Elemelika lithi selizilungiselele ngokwengezelela indizamchina imkhumbi lamabhomba okusebenzisa ukuzivikela lingahlaselwa. Umongameli Donald Trump osolwa ngele Iran waphuma kwisivumelwano sokusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear le-Iran ngomnyaka odluleyo wabuyisela izijeziso zenotho kwele Iran njalo wethusela amazwe asesebenzelana lalelo lizwe osokubangele ukuthi umnotho walo leli lizwe ubhidlike. Wezomculo namuhla sileqembu le Black Umfolosi lisithi ekwelutshena.
Ngiyagithi, ngiyagithi. Ngiyagithi ngoma le, ngiyagithi. Ishayeni bafana bagithi. Ibambeni bafana bancane nje. Ishayeni ibambeni cine. Ngiyagithi ishayeni bafana bagithi. Ngiyagithi ibambeni bafana bancane. Ishayeni ibambeni cine. Umgido lo owakithi 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 khaya ushayeni ubambeni cine. Umgido lo owakithi 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 khaya ushayeni ubambeni cine. Isikisha yesakithi isikisha yesakithi sona sishayeni sibambeni sicine. Isikisha yesakithi isikisha yesakithi ndabe ezinengi langa lapuma ndabe ezinengi langa lapuma ndabe ezinengi langa lapuma ndaba lashona ndabe ezinengi langa lapuma ndabe ezinengi langa lapuma ndabe ezinengi langa lapuma ndaba lashona wawakabe no makelwa langa lapuma bakatshaliswa yi
sazo seleyo lapha ongavizwanga ke yena ukuthi asojahelihle yini. Sikhumbula ukuthi le Culture Week njalo kobulawayo i Culture Week leyiza kwenziwa namhla eNtumbane Hall lapho isiphathamandla sikahulumende uJudith Ncube oyabe nguye i guest of honor njalo abazabe behlabelela lapha kuyabe kule ezimnyama dance ensemble, Thandanani Women's Ensemble, le Africa Tribe. Yebo phela bethakazelela i-Culture Week yokunanza amasiko. Singaluqhubeka uhlelo lwethu lamhlanje. Inhlanganiso emela abathengi ithi intengo yempahla eziningi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yepetulo le dizili izolo njalo namuhla mhlawumbe abemchova basoze bethwala abantu beyitshengisela besola leli nyathelo olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.